Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulambulela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 13 kuNhlolanja 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ikhuthaza ababalisi bonke ukuba babuyele emsebenzini.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ibone kufanele ukuthi ikhuthaze ababalisi ukuthi buqale ukuya emsebenzini.
Kodwa enye inhlanganiso yababalisi ithi kababuyeli emsebenzini.
Okwathathesi ababalisi basesenzindlini abakabuyeli emsebenzini.
Abatsha abadika bangazithupha zokubhalisela ukuvota. Inkampani yemigodi igumula emsebenzini abantu besilobela.
Izabenza lapha ekhaya abasuke emakhaya besiyasebenza ejena manje. Bamisiwe umsebenzi abafana bangafika 100.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Lababalisi abajika babuyeli emsebenzini. Kube labanye abafisa ukuqala umsebenzi kusasa. Kulandela ukumiswa okwesikhatshana kwabanye babo nguhulumende. Abakunhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association bathi ababalisi bonke kumele babuyele emsebenzini. Kuthi njalo abakunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe bachaya phansi ngenduku besithi bafuna iholo labo lihlawulwe nguhulumende ngamadola emelika edlula $500, $540 umuntu munye ngamunye. Uhulumende usanda kukhuphula iholo lababalisi ngokuyisilinganiso sokungama-20%, 20%. USibusiso Mfundo Sifiso Ndlovu okokela iZimta ukhuthaza bonke abakunhlanganiso yakhe ukuthi babuyele emsebenzini.
Ubukhokheli benhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association bebuhlangene ngomgqibelo mhlazili-12 nsuku uNhlolanja. Injongo yalo mhlangano bekuyikuhluza lo ukucungula okuphume kunkundla yengxoxo-nkulumo ku-NJMC. Yona-ke inkundla ebihleli ikhangele ngeholo lezisebenzi zikahulumende kanye lababalisi. Ngemva kokucungula lokhu, inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ibone kufanele ukuthi ikhuthaze ubabalisi ukuthi buqale ukuya emsebenzini. Kukhangelele kakhulu labo abakhelane lezikolo zabo, abahlala khona ezikolo njalo, nabangenelisa ukuthi bashukume ngokuphangisa ukuze bancedise abafundi baqale ukufunda.
Kodwa umnumzana Love Joyce Banda okuhlangothi lwabatsha kuhlanganiso ye-PTUZ uthi kababuyeli emsebenzini.
Okwathathesi ababalisi basesezindlini abakabuyeli emsebenzini benzile izikhalazo zabo kuhulumende besitsho ukubana iholo abaliholayo kalenele. Uhulumende uphendulile ngokutshengisa lokho yena akukwanisayo. Ababalisi abaningi bayakhonona bathi lokho akwenelanga.
Uhulumende umise ababalisi imisebenzi okwesikhatshana esithi bakhalala umsebenzi ongekho emthethweni. Izikolo kazivulwanga ngemfanelo ngenxa yababalisi abakhalela umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu nesiphathamandla sikahulumende esibona ngezemfundo unkosikazi Evelyn Ndlovu obengaphenduli umakhalekhukhwini. Abatsha abaningi esigabeni seMbembezi eMathebeleland bathi kabenelisi ukubhalisela ukuvota ngoba kabala zithupha. Kulabanye njalo abathi akuncedi lutho ukuvota eZimbabwe. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Umsakazo we-Studio 7 uvakatshele lesi siqinti ekhuluma nabantu ngohlelo lweZimbabwe Electoral Commission ZEC olukubhaliswa kwabantu ukuvota. Abatsha abaningi abalazithupha ngakho benelisi ukubhalisa. Unkosazana Jillian Ngwenya uneminyaka elitshumi lasitshiyagalombili 18 years wehlulekile ukubhalisa ukuvota.
Isithupha sikababa yiso singenza ngingakayi singenza ngehlulekile ukuthatha ibhethi. Wathi ngihambe ngayithatha isidingo ibe yisithupha somzali wakhe.
Umnumzana Taura Nyandoro uzame ukuthathela umzulu wakhe i-birth certificate ukuthi ayithatha isithupha babaxothile.
Abantu sebekhathele kuza kulala udovele oluthintsayo. Noma bengavota abanye sibize bathi faka ngini isikhali phansi ukuthi noma ungavota akula jintsha kula ngoqhuke vele yenzakalayo. Bekufana nje.
Unkosazana Annelies Dambe sokuwavota. Njalo kutaza abantu ukuthi babhalise uvota.
Ukurejista uvota angayikhona kodwa bebethe yaqalisa namuhla esigabeni sakithi ngapha. But last time uvota ngangirejistile. Okusho ukuthi maybe senzihambe uyachecka igama lami ukuthi ngabe likhona yini. Awungenza ukuthi ngivote ukuthi ukuvota vele ngiyazwisisa ukuthi kulilungelo lami njalo kulilungelo lami lokuthi ngikhethe inkokheli yokuthi inkokheli elizweni lakithi.
Umnumzana Nhlanhla Ncube uneminyaka engamathumi amabili lanye 24 njalo uyintandane khala zincwadi zokuzalwa.
Hayi, iproblem yesithupha noma ukuthi ayinila abazali so ukuthi lokhu zona isithupha ngizame azame ukuthi ngishekhe emahofisini bathi akwenza ukuthi fuzeni lokhu zeni ngangikwazi ukuthi ngenze njani. Hayi, ngizwa ubuhlungu. Impilo engihlalele nje akulala uthengeni.
Umphathi Tambo obona ngesabelo seMathelane North njalo elilunga lephalamende elimele uMguza lapho lesiqindi sentabanduna uthi abantu ngabahambe bayibhalisa ukuvota.
Bayasebekwanisa ukuthi bengarejista ukuvota labo abalezithupha. Labadala abanye ababengarejistanga isikhathi sonke sikhathesi uhulumende userola out uhlelo lokuthi kurejista ukuvota ukuze abantu ngo-2023 be-exerciser ilungelo labo ngokuthi bevote.
Uyaphambili uMnumzana Moyo sithi abantu bazaphiwa esinye isikhathi sokuthatha izithupha nokubhalisa uvota kuze kuyefika ukhetho luka-2023.
Kuzaba lama mobile registration okabe kuthathwa khona abangala ama birth certificate bethatha ama birth certificate abangala zithupha bethatha izithupha bese be register ukuvota khonapho ngoba uhlelo lolo loku register ukuvota yi ongoing up to 2023. So siyakhuthaza ukuthi umntwana xa sekwenziwe konke lokhu sehambe wa register wathatha isithupha sakhe kufuze ehle register ukuvota lapho yabuthathele khona isithupha.
Labatha endaweni phozo zonke zeZimbabwe zikhala ngokuswela izithupha ukuthi libhalise ukuvota kuhlelo lezeki olwenzakalayo ngalesi sikhathi eZimbabwe yonke jikelele. Ngimele 27 Ntabazinduna, igama lami ngeza Jesus Banda.
Incwadi kwezempilakahle ziqongozela uZulu ukuba ahlabe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 loba selehlile inani lababanjwa umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UDokotela Mthabisi Bhebhe uthi kumele bonke abantu behlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 loba abezempilakahle bebika ukuba kulabantu abafika phose amakhulu ayisikhombisa i-696 abathaphe igciwane le-coronavirus elizweni kusukela mhlaka 8 Nhlolanja.
Abantu ababanjwa le-COVID-19 sebalutshwane. Labantu abafa nge-COVID-19 inani labo selilutshwane. Engakutsho njengodokotela yikuthi into esiqakathekile khathesi ukuthi umuntu wonke ebe-vaccinated, laba ababa-vaccinated kumele bethole ama-booster doses ngoba amazwe amaningi khathesi sebekhuluma ngendaba ze-vaccination status. Ngakho-ke sokumele abantu bebe-vaccinated bethole lama-booster doses. Ama restrictive measures, ama lockdown measures, abantu abaningi ama governments amaningi sebewakhiphile. Abantu sebekhuluma nge-vaccination. Abantu kababe vaccinated.
UDokotela Ruth Labote olilunga ledale lephalamende njalo ongumgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle uthi ukwehla kwenani labathapha igciwane le-COVID-19 akutsho ukuthi abantu bayekele ukulandela iziqondiso ezethulwa ngabempilakahle.
Mina into engayitsho ukuthi yena amanamba ze-COVID sehlile, abantu abasezibhedlela sebebalutshwana, abafayo sebebalutshwana. Sesifikile isikhathi lesana sokuthi yena imizimba yethu isifikile kwi-immunity, kwi-herd immunity le eyayikhulunywa. Kodwa lokho akutsho ukuthi yena asifananga sigqoke ama-mask kumbe si-sanitize. Lokho kuqakathekile kakhulu loku-vaccinate le-booster. Kodwa iqiniso lokho sekuqakatheke ebantwini abanabochukela labo BP. Otherwise nje umuntu kazana sesifanele sifunde ukuthi COVID yiflu, sizaphila layo.
abantu abahlala kobulawayo bathi kusobala ukuba igcikwane le-COVID-19 kalisoze liphele eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Unkosikazi Gertrude Moyo uthi sokumele abantu bephile legcikwane leli.
Uqondi lotho wathi sivuma ukuthi i-COVID-19 isizahlala ikhona phakathi kwethu, so ngibona no okwama-lockdowns kungasibisela kakhulu emuva. Ngibona ngani futhi kulezi nsuku umkhuhlane umemetheka kancane, kungayisikho ukuthi maybe sesilandela u-social distancing ngoba vele kuzukhulokhu esiminyana. Kodwa maybe mhlawumbe ukuthi umkhuhlane awuselamandla kusenziwa ukuthi lathi sesi-vaccinated angilaqiniso khona lapho. Kodwa sizabona-ke ngesikhathi somqando ukuthi khona igciwane leli lizabe limemetheka kanjani. Kodwa kwakathesayo umkhuhlane we-COVID-19 usidedele kulezi nsuku.
Unkosikazi Nokuthula Sithole, isakhamuzi sakobulawayo ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo, uthi abantu kumele bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Thina esitshona emgwaqweni ngiyananzelela ukuthi abaningi abantu abasalandeli iziqondiso zabezempilakahle ngoba bethi amanani ayehlile. Mina ngibona kuliphutha lelo. Okuningi okwatshintshayo esifisa kubuyele njengakudala akukabuyeli, kodwa abantu singaqhubeka ngalolu hlobo akulanto ezalunga. Njalo abahlabenini i-vaccine ngobuningi ukuthi lathi sivikeleke.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Lwazi Ncube.
Ukuthi abantu behambe emsebenzini full time kuyinto eright kakhulu ngoba i-economy ngeke ime ngenxa ye-COVID.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abafika phose ichumi i-8 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kusukela ngolwesibili ngeviki ephelileyo. Umkhuhlane lo ubulele abantu abaningi kusanda kuqhamuka umkhakha we-Omicron COVID-19 ekupheleni komnyaka ka-2021. Ngimele Studio 7 wobulawayo ngubathabile Masuku.
Wezemaphandleni namhla sisesigabeni sesilobela okulabantu abadabuka kuleyo ndawo abafika ikhulu 100 asebexotshwe umsebenzi eJena Mines edlelana neKumimba Mining House. Obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kunkampani leyo unkosikazi Sengidewa walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kodwa u-Alderman Makawe Moyo ohlala ku-Ward 20 uthi kuyamangalisa okwenzakalayo.
Ya, kulabantu abangafika i-100 kanye kade besebenza eJena Mines lapha ngaphansi kwe-umbrella kuthiwa Kubimba Mining House, abavela ku-Ward 20 lapha esilobela abaxotshwe umsebenzi bengaba lapha esigabeni. Kanti kulabantu bokuza abavela endaweni enjengemaswingo, Gudu, Mrewa, abaseleyo ngabela ndawo zokuhlala, abanye barenta indawo zokuhlala ecrossini besiya emsebenzini eJena Mines. Kanti izabenza lapha ekhaya abasuka emakhaya besiya sebenza eJena Mines bamisi umsebenzi, abafana bangafika 100 kanye bonke bachiyisa umsebenzi ukuthi abasela mali ukuthi babaholise emsebenzini lo. Okusimangalisayo ukuthi kulabantu abavela esishoneni abahlala khonapha Crossroad kwenye indawo elotshe kuthiwa kuwogwandu ababhadalela irenti iJena Mines, kodwa siyamangala abaxotshwanga kulo msebenzi bakhona. Izizamani zalapha kwadi 20 zikho sebexotshwa umsebenzi, kanti basuka emzini yaboyise labo nina basuka emzini yabesiya eJena Mines. So kuyasimangalisa lokhu ukuthi kanti vele lapha eJena Mines kwenzekalani. Kanti ungahamba kuleyo ndawo kuthiwa iJena Mines asemagodigodi asebawagebhile, kuleli igodinya baligebhile elingenisa amanzi phansi khonale. So kuyingozi ukuthi abantu sebengafa baphele bonke eJena Mines laphana. Njalo kusuka kusimangalise ukuthi khonapho bathi sebexhosiwe sokuqhatshwe abanye abantu namhla, sokuqhatshwe abantu abangafika 8 ababuyela emsebenzini. Kanti laba abaxotshiweyo bebexotshwa ukuthi akusela mali, bebexotshele izizathu esingazaziyo.
Kuyini eselikwenzile ngodaba lolu Moyo?
Sikhulumile nobaba MP wesigaba uManuk Mpofu ukuthi kangenele kumbe ayebuza uminister khona lephezulu ukuthi kathi inkampani okuthiwa yiKubimba Mining House le kambe ngabe ijongeni lapha esigabeni sesilobela ngaphansi kwababa uhead man, sekuxotshwe abantu kangaka. Esinye sesithabile ukuthi imisebenzi sebewuzuzile, akusokuzehliswa indaba zokugamulana ngamabhemba, indaba zokutshontshwa kwezifuyo, yona nje yonke into engekho right ethi isimiswe ukuthi abantu abaningi athi sebeqhatshiwe sesisesaba ukuthi lezi zinto sezizavuka ngoba abantwana basela msebenzi sebathola bebhode esigabeni bengela msebenzi wokwenza.
Lo ngu-Alderman Maqawe Moyo ohlala ku-Ward 20 ubexoxa le-Studio 7 esesilobela. Sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMongameli Kais Saied wakweleTunisia usevalise uhlangothi olubona ngokuqhatshwa nokusebenza kwabehluleli bomthethwandaba. I-Reuters News Agency zika ukuba ukwenza kwakhe lokhu kuchothozwe ngabantu abaningi kulelo lizwe asebethengisela emigwaqweni sekuvalwe lemithethwandaba kulelo lizwe. UMongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi ilizwe lakhe lizajezisa kabuhlungu ele Russia lingahlasela ele Ukraine. I-Associated Press zika ukuba uBiden wethule umbiko lo izolo ekhulumisana lomkhokheli wale Russia uMnumzana Vladimir Putin. UBiden uthi ele Russia lilakho ukuhlasela ele Ukraine kusathana ekulandelayo. Kwesikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uMathema ake sizwe ixoxa lo ezathisa sibanda ngombhuqazwe wekukurawundi.
Yes, vele nhlanto zakuthola-ke induna yabantu-ke uChief Mathema enqameni ngapha-ke endaweni zabogwanda. Sikhuluma ngendaba-ke le ekukurawundi ukuthi kuzenziwa lokuthiwa i-compensation kumbe kuzanikwa abantu. Awusichazele lapha-ke, sibona-ke indaba le ingaziphathi kahle wena Chief.
Into ekhathazayo babusibandayo ukuthi imali lena iphumile kuphume enyuziphepheni kungakayifike kwabantu okuthiwa bazakwenza lowo msebenzi. Okwesibili ukuthi imali le ithe iphuma ayicaciswanga ukuthi iyimali engakanani. Okungangokuthi kuzasiya kusixabanisela abantu ngoba thina ithi sikhangela abantu, abantu njalo vele kulezi nsuku bathi wonke umuntu njengezinduna kulokuningi esikudlayo kuhulumeni. Bazathi hayi shuthi thina imali le sesiyidlile, hayi imali le kayibuye ile fika yokuthi imalini. Njalo abantu kufanele baphiwe information eyeneleyo ngayo leyo mali. Ungaqale inyuziphepha nakuqale abantu kumbe uqale ebantwini abazakwenza umsebenzi.
Lilandeliselake lalanda wena uhulumente ekhuluma lapho.
Azake simlande kodwa sijale ukukhuluma ngakho sixoxa laye upresident simtshele ukuthi into le sifisa ukuthi ibambe njani. Ngoba thini kakhulu njengabantu esihlala labantu sifisa ukuthi kulalelwe izifiso zabantu kube yizo ezizaqhuba umsebenzi lo phambili. Kungabi yithi okuthiwa sina sizawuphatha umsebenzi sichiye abantu abayibo ababa-affected. Ngoba into elatshwayo phakathi kwento le ngabantu, akwelatshwa izinduna, kwelatshwa abantu. So into le kufanele ibe sebantwini kakhulu, njalo abantu yibo kufanele babuye nokuthi ukuze kuthiwe sebelatshiwe kuyabe kuhambe njani.
Kanti sizwa kuthiwe-ke indaba le yezimali iphethwe-ke yi-department ngathi isigodlo sikamongameli e-ofisini yakhe. Lezi nduna ezakhethwayo zisebenzela iziphi lezi?
Akulanduna eyakhethwayo. Engikhangelela ukuthi yonke induna bona bathi besitsho bathi induna le nduna izakuya khuluma nabantu bayo. Kodwa kulenye into engifuna ukuthi futhi khonapho ngizavalekela engxa yombuzo wakho kancane ngoba kangilakho okugcweleyo ngawo. Bathi into le zabanjwa kuzaba induna ngenduna ngendawo yayo. Into enye ebenzisa ukuthi kunanzelele kakhulu, kufanele kunanzelele ukuthi into esikhuluma ngayo yimfa, imfa kayila boundary. Njalo abantu sebamuva, abanye uyathola ukuthi omunye umuntu uyabendele uyabe koMathema esuka kwesiphoso, omunye angabe esuka kofuyane esendele koMathema but uyabe ngumuntu kafuyane. So akula ngenye indlela esithi sizasebenza induna imiyodwa.
Lapha induna lapha ngathi ubona nombono wakho ukuthi ngayo induna yizo ezikhokhela lolu hlelo zikwazi ukuthi abantu laba basukela bayangabi kulotu uphathwe ngabavela phezulu.
Ngibona ngani ngeke ngaveza phambilini ukuthi yimi engaqalisa ukuraise ipoint leyo ukuthi izinduna zibe ngxenye yohlelo ukubamba umbhuqazo. Ngangingakhangelelanga lokho ngoba nawe usembone ngani kuyabalekelwa i-constitution. I-constitution iclearly states kule National Peace and Reconciliation Commission eyiyo ebambe umsebenzi lo okufanele ukuthi izinduna ngabe zihamba the National Peace and Reconciliation Commission zise ebantwini zisiya nika abantu bazo iconfidence ngoba into yekuground level ibingakhulunywa ayikhulumeki lakati sabantu lokho bese sawo ngoba ngikunanzelela izindawo esengike ngasihamba ngehamba eBalago ngehamba eMkhonyeni abantu lokho bekhala nxa kukhulunywa ngodaba lolu bayakhala inyembe zibili yathi kungena isidumbu ekhaya
abantu labo uze bathotshwe kenhliziyo esithi kwenzela bokhanseli laba kumele kwenziweni
akufanelanga ukuthi kubuye le program from government in fact kufanele ukuthi program ibe people centered people are the people abantu yibo kufanele babuye lokutsho ukuthi thina sifisa ukuthi into le ihambe njani ngoba kulezinye izinto ezaphumayo ku template ezasizitshelwa ezikaliswa ngabo certificate lamadate kuthiwe ezinye izinto ezimqoka ezizo ezifunwa ngabantu engikhangelela ukuthi abantu bayafisa i-national apology bayafisa i-acknowledgement ngezinye some of the things abafisa ukuthi ngabe ziyakhulunywa kodwa kuleyana i-template eyabuyayo esayiphiwayo kugaziwa ngama certificate angiboni ukuthi kufa kuqala kuma certificate ngoba lapha sikhuluma ngemfa ngithanda ukuthi abantu bakunanzele konke ukuthi sikhuluma ngemfa nxa ukhuluma ngemfa imfa ile ndlela yayo ebanjwa ngayo kakhulu ngapha ke esintwini awu awuphonga ujikijela nje nxa ukhuluma ngemfa kufanele ubone ukuthi lo yayibika uhambe ehlelekile afika amemeze phandle uyafika ahlala kwejisisa abantu abesenga kulukhuluma ukuthi hayi lapha bakithi sibona singena lapha sesonakele ngumonakalo ubani ojika sekho then abantu base beqhasa ukuthi hayi siyakwazi ukuthi lokhu kuzakudabula bembeke emasekweni akho umuntu then kuyakhulu lapha ngani kuphonga ujikijelwa nje ungani ngakulandaba lokuthi kwenzakalani ebantwini kodwa amanxeba la abuhlungu ebantwini
siyabonga kakhulu ezothisa sibanda sehlulekile ke ukuxhuma iziphathamandla zikahulumende ukuba siphoqe ngodaba lolu siyabonga kakhulu ezothisa sibanda ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo ngeviki ezayo
Sengana masiva
wenzi umandla
lo baba mkhulu
namasiva
belobola
Sika sizwe ezokholo lesiKristu silontuka benikomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sihlangane njalo zihlobo ezithandekayo ngalolu suku lwanamhlanje ngilibingelela lonke kundawana ezithiyeneyo lapha elilabela khona umsakazo lo uStudio 7 namhlanje ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kukaLuka eTestamenteni elitsha isahluko sesithathu sisuke evesini esithathu sisiya evesini yesithupha kufundeka kanje Weza ezweni lonke laseJordani eshumayela umbhabhathizo wokuphenduka kube ngokuthethelelwa kwezono. Njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi kaYesaya umprofethi ukuthi izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani izindlela zenkosi nenze imikhondo yayo iqonde. Izigodi zonke ziya kugqitshwa, zonke izintaba namagquma kuya kwehliswa. Kuqonde izinsonga nsonga nemigoxo igoxe ibe izindlela ezililezekile Verse 6 inyama yonke izakubona insindiso zankulunkulu lo okukhulunywa ngaye lapha ngujohane umbhaphathizi echumayela esehlane egangeni ecebisa abantu ukuthi njengoba kuzaba lempilo entsha ezalethwa ikuza kukaJesu Kristu kumele abantu babe njani sithena kulezi zifundo kumbe intshumayelo zethu ezindluleyo abantu kabazame ukungena kulo umnyaka bengenasici bangene ke bengabantu abamsulwa bengena ke bengumuntu njengomuntu ezimeledwa imindeni umphakathi kanye lesizwe sonke abantu bazame ubungcono babo yikho ke lokuthi uJohane lapha nxa echumayela esenhlane uthatha ke encwadini kaYesaya umprofeti lapha esizwa khona uverse 4 sithi lungisani indlela yenkosi nenze imikhondo yayiqonde athi ku 5 izigodi zonke ziya kugqitshwa ngenye indlela uthi ke uJohane ngayikhuluma lapha kulabo ababemlaleli njengoba la ulaleli uze izinto zilunge lungisa imvela yenkosi ngendlela kumele umuntu alungise ngaphakathi kwakhe ngoba imvela yenkosi itholakala ngaphakathi komuntu indlela yenkosi asoze uyifice ibhaliwe njengale imigwaqo esibona ibhaliwe emabhakaneni umca ubhalwe First Avenue futhi ubhalwe bani bani indlela yenkosi ingaphakathi komuntu ngobana umoya yiwo okhokhela umuntu uze ahambe indlela ebonakalayo bakhona bavele bengafuni izinto ezinhle indlela abazikhethela yona izona lezi indlela ezicina zifaka imindeni yabo kanye labo uqobo lwabo enkingeni ngobana kabalungisi indlela yenkosi ngenye indlela kumele umuntu azikhangele ngaphakathi yiyo ke into ethiwo nguJohane umbhabhathizi uthi konke amagodi inxa ekhona kagqitshwe izintaba zokuziphakamisa umuntu azenze ngcono kulabanye kuyakwehliswa izigodi zonke lezindlela ezimazombezombe zizaqonda nta nxa abantu belungisa indlela yenkosi basi khulekeni babathi xa inxele ngalesi sikhathi siyaziletha kuwe sicela ukubana njengoba salokhu sawuqala umnyaka usifundise ukubana senze indlela yakho eyimphefumulo yethu iqonde ebusweni bakho amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jakelidala Ntungameli Nkomo. Kuhlelo lwabatsha sixoxa labatsha ngokubhalisela ukuvota ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. UMavis Gama uzethulela lolu daba.
Omunye wabatsha ongasoze abhalisele ukuvota nguJabulani Mdlongwa ohlala koBulawayo.
Mina njenge-youth into engenze ngangavoti is because of anginasithupha and ama-reasons wami ukuthi ngingabi nesithupha is because of i-corona. Ngokuthi ngihambe komsithili sometimes ngithiwa kuthatha abantu abalutshwane noma nami ngingazama ukuthi bebengivukele swele futhi kuthiwa nabo kuthatha abantu abalutshwane so yi-disturbance yami ukuthi ngingavoti futhi into engenza futhi ngaswela isithupha ukuthi kusuke kuthatha abantu abalutshwane i-corona ngidisturbe kakhulu ukuthi nami ngithole isithupha yinto engenza ngathola isithupha because of i-corona.
Ulungile Maseko ohlala emahajula koBulawayo ukusimo esifanayo.
Mina ngehlulekile ukuyavota ngilazithupha ngahamba komsitheli ngiyathatha isithupha bathi kumele ngibuye lo muntu omdala ezonisayinela ngapha mina le 29 years angikabi lesithupha.
Omunye wabo ngusenzeni Mlotshwa ohlala emakhangela zithupha.
Nami ngithi ngifake lami isikhalazo lombono endawo ngiyuthi sibili nge 29 years kodwa ukuvota ngesifiso sokuvota siwavotele sibili ama-MPs ethu kodwa inkinga esiba layo singaze sithi siyabavotela abasincedisi ngalutho abasincedisi konke sayezisithi ukuthi besincedise khona kodwa hhayi akulahlupho sizavota.
Usenzeni ugcizelele esithi kulabanye njalo abangazi lutho ngokuvota. Unomusa Chabalala ohlala eKambuzuma eHarare ngomunye wabo.
Mina njenge-youth angenelisanga ukuthi ngiyevote ngiyeregister ukuthi ngivote just because angiwazi ukuthi ukuvota njani asifundiswanga ngokuvota but ngilelungile lokuthi ngiyevota.
Kodwa obheka impilo Dube ohlala eBudililo eHarare uthi yena akasiboni isizathu sokuvota.
Mina njengenje ngilesifiso sokuyavota kodwa angilalwazi lalapho okumele ngiyevotela khona njalo abezeki abasincedisa ngokumele sikwenze lokhu kuzenza ngiyenelise ukuyavota.
Kasenelisanga ukukhuluma lezeki ngodaba lolu. Abatsha yibo abaningi kwele Zimbabwe abathenjwe ngabezombusazwe ngesikhathi sokuvota. Ngimele iStudio 7 Mr. Harare ngingumevis Gama.
Singabagqibi ezalamhlanje wothi sibone ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ikhuthaza ababalisi bonke ukuba bebuyele emsebenzini. Kodwa inye inhlanganiso yababalisi ithi kababuyeli emsebenzini. Abantu bathi abana zithupha zokubhalisela ukuvota. Inkampani yezemigodi igumula emsebenzini abantu abadabuka esilobela. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lokamhlanje olibalisayo ngokuthula.